ekubhalonsizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo ngamunye abatsha abadala abakwele-South Africa nabaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebeqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye omunye wabadala bebandla lemfakazi Liberation Front umnumzana Duncan Dlamini uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi bezimbabwe kwele-South Africa kathi-ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamfakazi sesibuyele emhlalweni yakudala
engakalali bengilayo emini saxoxaxoxa nje shuthi hayi manje kwathiwa ngiyomandina kathi angakazi ibizo lelii hayi asoze silithathe bathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelii kuzathatha isikhathi njengosonje njalo njinakani hamba kuthi
kathi-ke umeka ibandla le-MDC Alliance kwele-South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kuningi okufanele kufundwe izizalwane zezimbabwe empilweni kamuye
ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu basezimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwazulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho ubaba ugumede
umme wakhe kamuye umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakolunye uhlangothi bethokoza ngendlela umuyi abezisede ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima
indoda ethi ngayisikhonisisa abantu baze bajabule beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ubi inkomo sikuphi kumele zinqande zeduze indoda ethi hambe kuhlatshwe abantu badle lakhona ufuthu bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayize bona kodwa kubejabula ukubona abantu behlatshela into njengaleyo badla inyama bakholise lokujabulela lokhu kakhulu
umunye obesengevikethelileyo ngemva kokukhala ngamakhazana ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zezimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele-South Africa ubeseleminyaka edlula amashumi amathathu ehlala kwele-South Africa kanti-ke ubehlalahlala ayefika emzini kayise eziswazi kuthiye abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasiyagalombili umunye uzabekwa ngomgqibelo ejohannesburg ngelesibo 7 ejohannesburg kwele-South Africa ngingubenedict mpapo